Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Yey, indaba ye Ukraine lempi yangkhona khona ngale kungathiwa akusamanga kuhle. Ngoba sibona iRussia ingathiwa isithwaliswa amagapha vuzayo yiUkraine. Bebeyidelela impi iqalisa ngoba iUkraine ibe izimele ingela amabandla ayisupportayo njengeNATO leAmerica leEurope. So bebethe bona basoze bengenele yona leyo indaba. Kodwa sibone ukuthi iUkraine isitshayinsimbe ehambayo ngama 50 weeks or isigaba zakuqala. IAmerica lamaEuropeans bahle babona ukuthi hayi abantu laba bazimisele labo ukudefenda ilizwe labo, so babanika izikhali ezichayayo impi yokathesi bahle bafuqa iRussia out of Ukraine. Ngoba sabona ama first weeks iRussia ingathiwa isithatha yonke iUkraine but okathesi iRussia yonke isifuqwe yaphuma yaya babuyela kibo. Sabona futhi ukuthi umnumzana Putin sefake i-conscription or wabiza amasosha alomnyaka 60 years and below. Ngoba bathe bona kulamasosha eRussia afileyo close to 50,000, ama-general amaningi afileyo, lezikhali eziningi ezithathweyo yi-Ukraine.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ungathi uhulumende weleMelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lonaleli?
Ukuphela kwempi leyo kuzahlupha ngoba kathesi sokushayiwe ngantho okuyireferendum ukuthi indawo akade sesithathwe yiRussia on the east, iDonetsk, iLushchensk, leOdessa labo Crimea, ukuthi bayenze okuyireferendum ukuthi bafuna ukuhlala eRussia. But amazwe amaningi athi wona hayi, I saw correct way to vote in the ngamanga wona lawa. Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke, angiboni sekufika khona ngapho, ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon, iAmerica layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi. So okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe, ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.